akuphikiswa lokho ngoba vele labo amashona bayakwazi ukuthi akulabizo esishoneni elile meaning elikhuluma ukuthi Chirundu kumbe Kariba babechintsha befaka uara okwakusebenza khona u-ewo yindawo yamathonga la masiko akithi yiwo vele ayenziwa esiwahloniphayo endaweni zona lezi apha size siyobamba i-Victoria Falls thina njengebandla le-MRP we are geared to consolidate the Zambezi province ukuthi ibe in the process towards the self-determination ngoba silwela ukuthi konke lapho okulamasiko esintwini for the people of Matebele and amasiko kavusele thina sithi iprovinsi yethu through iMRP izaphuma kubhera ngoba kula elinye ibandla eZimbabwe elikhuluma nge-self-determination ngaphandle kwe-MRP. I-MRP ikhuluma ngokuthi abantu benze njani, abantu bakhululeke endaweni zabo. So thina sibona ukuthi abantu besishone ngesikhathi betshintsha amabizo befaka kwesishone se-process of to respond to the demands of the grand plan of 1979 to shonalize the whole nation. So tina city high tina asivumelani lakho konoko
bona abo limi lwesitonga baningi kakhulu yini eZimbabwe ikakhulu nxa sikhangela ukuthi kabaveli eBinga kuphela
abantu besithongeni abakusimintshembu bangasithatha abantu besithongeni abase-Victoria Falls Mola Mayovwe Jongola Kathenge sinamsanga size siyobambika Zungula Chief Wange Chief Nekathambe lo chief man uchifu lo owayenze i-accident kathesi lo wonke ama-chief lawana indawo leziyana zingabanjaniswa definitely we are going to constitute our province and akula number of people that is legislated or stipulated to constitute to a province i-province vele ayila number estipulatiweyo ukuthi i-province kufuze ukuthi ibe le number engako there are circumstances that can lead to a sovereign province
ungasitshela ukuthi khona ukuthi Kariba kumbe Kaliba lokuthi Chirundu ngesitonga kuthini
ngiyabonga baba Chris ukuthi Kaliba ngesitonga kutsho ukuthi sikhuluma esindebeleni sikhuluma leliba ukuthi Kaliba kutsho okuliliba okuncane kwakulelitshe elaliphumile ngesikhathi kuyakhwa iKariba Dam elalikhiphe a small top notch so abadala babesithi ungayenza imistake unganyathela lapha suhambile so ungakudingisisa uzathola ukuthi yithi kule meaning bona nxa sebefaka u-ara laphana akula meaning there is no literal translation kumbe direct translation of that ngesihlobo sabo ukuthi Chirundu not Chirundu Chirundu kutsho ukuthi if you check at the Chirundu border post uzananzelela ukuthi the area is mountainous so ngesithonga ukuthi Chirundu kutsho ukuthi sikhuluma nge-mountain intaba that's what it means in short.